Ngibona ngathi nxa kungabe uhulumende uthatha serious abantwana njalo uyazwelana labantwana bekufanele ukuthi umnyaka lo babuNkomo ukuze izinto zihambe kahle kungcono nje ukuthi ngabe ukuthi abayodlulisa kuvele nje kungagwala umhloliso ngoba kuyafana abantwana bazafeyila ukufeyila kwabo kuzabe kungayisi ukuthi bafeyila ngenxa yokuthi bafuna ukufeyila kodwa ke bazabe befeyila kungenxa yokuthi isimo abakhangelane lazo asibafavi bona abantwana ukuthi baqhubekele phambili kathesi sihle abantwana sibabuyisele ezikolo abantwana batshona behlela kula nto abayenzayo nxa sikhangele ezinye iindawo ezifana labodombodema ezifana labomadlambuzi ezifana labanye ama-secondary school ikakhulukazi la asemakhaya akula ama-intanethi ukuthi abantwana bangayenza i-research amabhuku njalo ayasilela ukuthi abantwana bangabala bayenze ama-researches ukwenzela ukuthi bayenelise ukupick up from izinto ezemuva kulusizi kakhulu babaNkomo ngibona ngathi uhulumende akazama ukuthi into le akakayihlalele phansi bayicabangisise kahle kabanzi ukuthi le nto le how best can they deal with this situation i-education yabantwana yi-decide ye-future yabantwana nxa bengapho ngokuphushelwa kuphela noma bengajika kuthiwa bafeyilile kuphela begcine bephindiswa ufom again noma bephindiswa uform 6 again kungazange kwakhangelelwa ezinye indlela ukuthi mhlawumbe kungenziwa njani mbona ngathi kuzabe kusehlisa i-self esteem yabantwana kuzayibulala kakhulu ngenxa yokuthi omunye umntwana ngavele tshela ukuthi usefeyilile usevele nje azitele ukuthi hayi kushouthi ngidlulekile ngempilo kukanti into le idinga ukudingidwa kabanzi kakhulu ngoba le nto iyisiqokoqele zempilo babaNkomo i-future yabantwana abantwana laba abasesikolo kusasa yibo odokotela bethu abakusasa yibo omongameli bethu bakusasa yibo abaphathi bethu bakusasa kodwa-ke bazasiphatha njani bengelaso isikolo bengelawo qualification bengenlayo imfundo enale edingakalayo ukuthi ibathathe bafikisa khona labo kule ndawo ngibona ngathi uhulumende akathathe lento le in a very serious way ukwenzela ukuthi ibe le resolution engabuya incede abantwana bayenelise ukuthi bengadumali kakhulu abantwana babone ukuthi uhulumende uyabacabangela
akukho yini okunye Dube obona ngani kungenziwa okungaphathisa abantwana ngaphandle kokuthi imihloliso ingalotshwa kokuphela lonyaka
okwakathesi sekulate isifiso sami bekuyukuthi ngabe kuwukuthi uhulumende wavele wacabangela abantwana uqala isikhathi ngesikhathi ama-lockdown la bewabona ukuthi azaqhubekela phambili kwesikhathi eside yiso isikhathi abafana ukuthi ngabe ukuthi aba-improvisa ezinye indlela ababengabona ukuthi bengenza njani noma kuwukuthi noma bengayenelisa ukuthi basebenzise ezinye indlela ezingafinyelela abantwana bonke abakunkali zonke zelizwe ngoba nxa kusenziwa izinto esikhathini esiningi sengabona ukuthi uhulumende ucabangela abantwana basedorobheni kuphela acabanga ukuthi kulabantwana abasekhaya abangela access to yona i-network yona ngokwayo i-network yefoni ukuthi mhlawumbe ngafonela omunye osedorobheni ambuze ukuthi akungikhangelela ibhuku elinje akukho kungekonkwana so kwangokwala kuyadingakala kakhulu baNkomo ukuthi kathesi into engingayitsho nje akusela okuningi okusekungenziwa mina nje isicelo sami kuhulumende ngesokuthi ngabe bayahlehlisa lo mnyaka lowo bevele bawuyekele udlule ngoba umntwana akasoze afunde into ngenyanga eyodwa into ayifanele ukuthi ngabe wayifunde umnyaka wonke.